Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 26 Ncwabakazi 2020 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abalijumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo.
Lapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ikahulumende.
Unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu-PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo.
Ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abalichumilanye ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni izolo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abalichumi babantu laba ngabe Harare kuthi oyedwa ngovela isigabeni seMashonaland West. Lokhu kukhuphule inani lasebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisithupha lasithupha 166. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamachumi amabili lasithupha 126 okukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqala elizweni laya ku 6196. Asebesindile labo bakhwele ngabalichumi lanye izolo baya ku 4961. Ummeli weSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okwenza iCOVID-19 imemetheke ngamandla elizweni ukuthi abantu abaningi abalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bayafa khonapha eHarare uyabona abantu ngabalandeli amanyathelo eWorld Health Organization even ikahulumende ukuthi khona abantu kufuze lihambe njani nxa lisemsebenzini. I-social distance ivele kayikho khonapha emabhasini wona la amazuphu uyathola abantu begcwele uye empari laphayana kugcwele abanye abantu ngabakathathi umkhuhlwane low seriously ngoba babone ngathi kumbe abantu bayadlala kuyabe sokuthi sokuyenzakele emulini yikho lapho abantu abakuthatha khona serious. Ngikhuluma ngisenze nje mina constituency yami kufe abantu ababili ngangawo umkhuhlwane wona lo uyabona abantu bebuya emfeni kwaphana bebingelelana besezani bayabezifupha ukufaka amamaski lawo izidakwa lezi ezekrango bavele kabafaka abamaski bayalahlela katshana. So into esibuhlungu kakhulu mnumzana abantu kabazwisisa umkhuhlwane lo babona ngathi kumbe ikudlala kodwa nxa uke usukubonile thina nje konapha sikhuluma senze nje kuParliament kuba nje abantu abaningi kakhulu eParliament uminister uzowafa. So ayisonto yokudlala ngayo abantu kabalalele ukuthi kona nxa kuthathwa amanyathelo ukuthi abantu bahambe ngale indlela balandele konoko lokho abakuyenzayo kathesi hayi akulunganga.
Emabhasini ikakhulu abantu bakhala ngokuthi kulokuminyana okukhulu okungaba ngokunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke. Njengamalunga edale leParliamente kukhona yini elikwenzayo lani ukuze libone ukuthi ukuminyana lokho kuyaqedwa njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Yona lindaba yezuphu kona le iyahlupa ngoba abantu yathola beminyene ebhasini khonapho kathesi sokusitila bemichova sebebuya ngudlu bethwala abantu bengalandele la manyathelo. Ngitsho enye into esizwisa ubuhlungu thina sakukhuluma lapha kuParliament sathi hey kuma kwethina njengemembers of parliament kuma constituency yethu ngabe sikuma team nolalawa e-COVID kodwa ke uyabona ukuthi khona abantu laba basikhokhelayo angazi ingqondo zabo zinjani. njani kumbe baba njani bathi kuthiwa khona hayi sizalitshela liyasitshela sikati bani umkhuhlane lokho ubulala abantu so siyaziyenzela konoko esingakuzama ukuthi sikuyenze singacela okubili ebantwini abangasinceda kumbe ama sanitizer lati sibaphe kodwa ke ungakhangela kumalokishi lapha hayi vela kulandelwa lokho mnumzana ngitsho silele okunye okumangalisayo khona lapha singaqalisa ukuthi sife sibili siyaphalana sesiyafa siyafa siphele nya
umnumzana Peter Moyo ngummeli we South Atone edalele parliamente ubexoxa lo ntungameli inkomo we studio 7 eseHarare. Bala obona ngenhlelo zebandla lezana uPF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho lokudinga inkokheli yebandla kobulawayo kwakhethwa umnumzana Obedin Singo njengosaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo kukhethwe abantu abalichumi abaza kuba bephethe umsebenzi okwesikhatshana kodwa kubikwa kulabanye abathi izikhundla eziningi ziphiwe abantu abangadabuki esigabeni kodwa isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusiloqiniso.
Bona labo bantu bibo ukuthiwa khona bazangena ku-interim committee ezabibambe ubulawayo kuze kufike ilanga lapho okuzaba khona lo khetho khona olweprovinsi epheleleyo. So lapha kobulawayo silamalunga angu-25 ayiwo azabe eku-interim committee leyo ezabe idonsa ubulawayo kuze kufike isikhathi sokhetho. Ukuthi bayahlala isikhathi esingakanani akwaziwa muntu. Okunye lokho futhi kubangelwa yikuthi njengoba likwathi sonke siphansi kwomkhuhlane lowo umvalele endlini i-COVID-19 owenza ubana singakwanisi ukubuthana sibaningi. So bekungasoze kuyenze ukuthi kube le-provincial election ngoba leyo iyabe sigoqela abantu abaningi abagoqela ama-districts even ama-cells awe-party nokukhokheli bonke. So kusuke kube siba labantu abaningi kakhulu ngakho ke bakubona ukuqondela ukuthi okwakathesi njengoba salwisana lo mkhuhlane lo we-COVID-19 akubekele interim committee le elabantu abangu-25 abavela kuma-DCCs.
Akula yini ukukhonona ukuthi amagama amanye siwabonayo lapha ngani ngabantu abavela esigabeni seMashonaland akula yini abakhalaza ngakhona lokho njalo ungathini wena ngodaba lona lolu olokukhethwa kwabantu abavela kwezinye izigaba besizothola izikhundla khona lapho kobulawayo.
Ubulawayo is a metropolitan province okusho ukuthi ugoqela abantu abathiyetheneyo abaningi abavela ezindimini ezithiyetheneyo. Silabo abantu abesindebeleni, silabo abantu abanye abashoneni kodwa abanye abazalelwa khonapha bakhulela khonapha abanye bengakwazi lokufika emakhaya abo khona le esishoneni asebevele sibeyakhele ngapha abanye sebe recycled kubontaba zinduna kubonya amandlovu kubo bubi lapha endaweni ezithiyetheneyo. So laba bantu laba sokufana lokuthi sebengabantwana be khala ngakho ke akula umuntu ongakukhonona njoba ngitshilo lay interim committee and kukhethwe abantu abavele babekhethwe kuma DCCs ngemuva le ngakho ke ngabantu esikwazi ukuthi bebevele bekhona ngapi emhlanganweni. So akula into engamangalisa njalo engavusa ukubana kube lo muntu osexaxa ukufaka indaba zomkhetho abatshabe lezi azingeni ndawo la kuzabuya isikhathi sokuthi kuza kushiwo ke wona hayi sokukhethwa ke iprovince egcweleyo lapho ke yikho lapho kuzozabuya ke abantu bechechene bevela endaweni ezichechene njalo thina ngapha asikhangeli ngobuhlobo ukuthi lo lishona lo lindebele lo livenda sikhangela ngokuthi wona umuntu lo umntwana nomhlangano na njalo ube semhlanganeni okwesikhathi esingakanani ukubana avunyelwe ukuthi ancintise ekhethweni le province.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abantu bayagcwala emahofisini alo kobulawayo kusukela kunsukwana ezihanda kwedlula bekhalaza ngokuthi bengenzani ukuthi amalunga ebandla le-MDCT angathathi izikhundla zalabo abaqotshwa edalele ephalamende. Inhlanganiso ebona ngezokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC ithi umkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukuphindela edalele ephalamende ukuba lilunga laleli dale labanye bakhe abalichumi lane. ngokunjalo izek isithe abalesizathu sokuthi abe MDCT bangangeni kulezi zikhundla kufanele bazise inhlanganiso kungakedluli iviki. Ababe phethelezi zikhundla labo abavotelwanga kodwa bakhethwa libandla labo ele MDC Alliance. Isikhulumeli se MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni usandatshela lumsakazo ukuthi engaba khona oza khonona kuzek akulandaba ngoba bazakhetha omunye njalo ukuthi angene kuleso sikhundla esiyaba sikhulunywe ngaso. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo sithandekile emhlanga we Studio 7 ayiqhubhe lo mnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi ehofisini yethu kobulawayo, abantu bebaningi kakhulu bebuyile ukuzobuza ukuthi bengaphikisa njani lokho sekwenze ngumama uMakhuphe ukuthi yena azifake eParliamente. Abantu labacela bona ukuthi bancediswe amagweda ukuthi batshele umthethandaba ukuthi lokho sekwenze ngumama uMakhuphe abakuthakazaleli. Bona abantu labathi no, bona abazange bevotele umama Makhuphe, bavotela uChamisa, labantu abasekele uChamisa. Kunjalo ke kutsho ukuthi abantu abaningi ababuye namhla vele bebengabantu abasekele uMnumzane uChamisa. Sisuke saba lo dubo lokuthi njengoba abantu bebaningi bese sesaba ukuthi kwesinye isikhathi singathi nasesibotshwa amapholisa njengoba kubuya abantu abaningi. So sibacebisile ukuthi hhayi sizahambisa umbiko kuma-districts wenzela ukuthi phela singephula umthetho. Phela kulezi nsuku ungabotshwa umuntu olilunga le-MDC ulakho ukuthi uhlale isikhathi eside entolongweni. IZimbabwe kulezi nsuku siyigena ngenxa yokuthi sibuswa abantu abalenhliziyo embi, abantu abangelazwelo, abantu abatshengisa ukuthi abalanembeza.
Nibone nganamalunga enu amanye azakhangeka ukuthi aye ku-MDCT achiye i-MDC Alliance ikakhulu khona ngapho edolobheni lakobulawayo lakwezinye izigaba zemathebeleleni?
Hhayi, emathebeleleni asikhangelele ukuthi abantu bengachiya ibandla lethu besiya kubandla elilobudlelwana labantu bezanu, abantu bezana abayibo ababezwakala bethethisa abantu besindebeleni beyibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe. Sikhangelele ukuthi abantu namhlanje bengalandela abantu abangazange bavotele ngo-2018 kukhetho olwadlulayo. Asikhangelele ukuthi abantu okwanamhlanje, abantu abasekela ubaba uMnumzane uChamisa ukuthi bengalandela umuntu onjengoMonsura othi yena umbhuqazi kwakuluyiwa uthi yena kwakuyi-civil war nxa ekufaka ngesiNgisi. Usitsho ukuthi phela omama babegwaza izisu kulenga okungaphakathi babesilwa. Angithi abantwana ababe echaya izingiga bebulawa zingiga, omama ababebanjwa iganyavu bonke labo babesilwa, kambe shiwa bakhona bangalandela abantu abanjeyana. Nxa kuthiwa opposition kutsho ukuthi abantu abaphikisana lohulumende, angikholwa ukuthi ukhona umuntu ongalandela abantu abalandela ikhanda lezanu PF. Hayi, lokho asikukhangelele. Kodwa phela kuyatholakala even endlini yomuntu ongumfundisi uyothola ukuthi umntakamfundisi uyakwanisa ukuthi abelisela. Lokhu kuyatholakala kodwa akuvamanga.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. MC says, Indaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo lulandule imbiko ethi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo luzakwethula ilanga loqobo lokuvulwa kwezikolo. Lolu gatsha luthi izikolo ezizavulwa ngeviki ezayo ziyabe zephule umthetho ngalokhu bazabotshwa abazakwenza lokhu. Iphephandaba le-Daily News lithi ababili abadingwa ngamapholisa phezu kokuqoqwa kombhikitsho wawumele wenziwe ekupheleni kwenyanga edluleyo. Umnumzana Godfrey Senengamu wayelilunga lebandla leZANU-PF lomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atus umnumzana Obed Masaraure sebethule umlayezo wokuthi kumele kukhulunyisane uhulumende labamphikisayo ukuze kuxazululwe inkinga zelizwe. Ababili laba belokhu bengaziwa ukuthi bangaphi njengoba basuka emizini yabo bebaleka bedingwa ngamapholisa phezu kombhikitsho lo. Ngesizwe yamazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo leyithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu ka-Studio 7, siyakhala thina lathi siyazama ukuthi sibhale out ama-message ayavulwa thole amampendulo kumbe thina sikhuluma into ezingekho ezingazwani labantu asikwazi. Thina sikhala ngokuthi like laba abantu alokhu besupporta umnangakho i-problem yakhona yini ngoba thina asiwuboni umvuzo wakhona ngoba since iZANU-PF ine-40 years asiboni sesize singathi singabadala sikhulile kodwa asiboni usizo lwakhona kahle kahle vele inkinga yini. Mina ngesifiso sami ngicela iZANU-PF iphume yonke. Ngizophendula lalo ubaba okhuluma othi thina lokhu esihlezi umakhelwane yena ufisa ukuthi alibabazi gata sihambe. Waye yena engahambi uma ekwazi ukuthi uza kulungisa lokhu ngoba kwayehlula okhokho bethu bafa, asilabo baba asilabo mama bafa bezama labo ukuthi bebonakale elizweni. So yena uzayenzani kahambe neyilungisa thina sikwanise.
Bonani bantu bakaStudio 7 linjani? Hayi mina ngiyaphila, ngiwelcome Dube, ngikhuluma ngiseGoli kodwa ekhaya mphuma eCholocho komati. Mina ngikhuluma ngendaba kaMnangagwa. Mnangagwa into oyenzayo vele angiyiboni kuyinto eright ngoba thina amaNdebele ungani asisela ndawo. Siyazwa lo mama lo uyakhuluma uthi amaNdebele vele ashulutho ebantwini. So asisakwazi ukuthi thina siyini, siyehlala ngapi. Asisakwazi ngoba lapha la kwesibalekela khona eGoli sizodinga umsebenzi wako futhi ma ungabe abanye bethu abalazi incwadi kahle. So kuba nzima impilo, so ugcina la ungasakwazi ukuthi kahle kahle wena vele udabuka kuphi, uzalwa kuphi, kumele uyenga. Badala siyacela lani bantu bakaStudio 7 lizame maybe kukhona okunye elingakuncedisa khona lapho. Ngoba kade sesibheke lo baba uRamaphosa sethume abantu khona ngale sithi maybe kuzabe lo tshintsho kodwa ayi imbona into yakhona lokhu ifanana akula tshintsho. Hayi ngiyabonga yimwelcome to.
Salibonani ngapho kuStudio 7 linjani bakithi? Hayi mina ngiyaphila, ngilapha esabeleni sasemfuza. Ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa uMakhube uyabuyela eParliament. Kambe shuwa uMakhube engahamba eParliament ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018? Lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo, but uMakhube yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sona esiseParliament ngoba vele kangeke phinde ewine. Uzangena khonapho okokuthi eqedisa i-team yona leyi engena nge-back door, but ukuthi engene nge-front door akasaphindi. Even bona Douglas Mundlura bonke bafanele bahle bekwazi ukuthi sebekucinile vele i-politics yabo, i-career yabo ku-politics sihle yacina khona. So kuyikho kokucina kabaphindi ukuthi bebuye bebuyele. I bet my last cent vele akula mntu yabuye wine o-MDCT futhi.
Sarbonan, 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 Basaka, Zinjan, Injan, Tinas, Yapil, Zapil. Kateka, Vido, whatever from Nangako and Winsan, Nangako, whatever Winsan, Uzamuenzan, Espola Lilis. Now we are so Kalapis Salvin, Eger, look a piece of potapot. Abantu out and develop out handing a cruiser with Ginji. Here was the Ginjabula, Abandon Bolal, Amasela, Ababula, Amasela. ejeri ngathi uyakhangela ugcile bona abantu bezana hoto abantu be-MDC abezana kula ngithiwana banjani esibulaleli ilizwe siyahawula lapha phandle emazweni lapha sithwele nzima ngokusebenza sibaleka sithwele nzima ungathi wayenza ipasipoti yakhona ithatha 2 years ukuze iphume nangakho ngabe yasuka izani yona ngokwayo ihambe isuke yona izani ungokwayo esihlalweni isuke yona kungokwayo igama lami ngimupromise moyo msakazane ngikhuluma le messaging la Botswana kwele Botswana yabonga basakazi
ninjani basakazi be-Studio 7 siyacela kubana lisiphakele uhlelo olungabe lusifundisa ngomkhathi wezulu ngoba nxa kuthiwa izulu ingaba khona lo nyaka bekungasisiza lathi ukuthi sibe sisizwa ngomkhathi ukuthi kuhamba njani ngoba hayi lapha eZimbabwe ayibambi kahle iredio Zimbabwe iyahlupha so besicela ukuthi khona lisincedise bantu lathi sibe sisizwa ngomkhathi kweze silungiselele ngesikhathi esiyiso njike ngemahlasela east mbingelela unamafika ka uDudu nemuli yakhe kanye nomntanakhe njike ngemahlasela south mbingelele uRosetta unasiqe khona phana ngijike ngikhangele eSt Joseph lapha ngibingelele uSiko uKhetani uProfessor ngithi philani lizigcine nge-COVID-19 izalithatha amalingalangqondo uwayawaya kusebenza hlala ndawonye ube ngohlanzekileyo ngiyabonga igama ngupeter ngobhite endunele
salukonane olibingelelayo ngodelight sibanda owematshetsheni ngiyabonga ukuthi lami ke mbingelele ku-Studio 7 kakhulu mbingelela izihlobo labangane abami labanye esebenza labo sithi siyabonga kakhulu ngohlelo luka-Studio 7 olungafihli lutho ngoba sesithola lokuhlakanipha kulokuqedisisa ngo-Studio 7 ngiyabonga
sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo hayi siyabona lo mbuso kamnankagwa lo oyangisayo lo yazi umnankagwa basiyangisisa emazweni hayi bayasiyangisisa labo abantu abangafundanga labo kambe ilizwe angeke ulibuze ngokubupha abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokubulala abantu ilizwe ngeke ulibuze ngokurepa abantu into enziwa umnankagwa lihlazo leli yazi umnankagwa basiyangisisa ngabantu and indawo yonke nje kukhulunywa ngathi bangaphandle kukhulunywa ngathi sekungathi sesihlupheke kakhulu kanti thina siyenziwe ngamasela lawo mnankagwa abaluthi ilizwe ayikho into futhi abantu abakhuluma ngakho nakuthiwa abantu bangaphandle kutshiwo thina and into ebuhlungu amapoyisa ahlukumeza abantu abazama ukubabonisa ukuthi into eyizwa yi-ZNPF kayikho right angeke uvumele umuntu ukuthi atshontshe ngeke uvumele ukuthi umuntu arephe umfazi ngeke umuntu uvumele umuntu ukuthi kona athumba abantu and umnankagwa baza ngesitayela sakudala esempi sesala aba into abayenza ngesikhathi sempi bebulala abantu yinto abayenzayo phela manje kambe umuntu osathumba umfazi umuntu ngesikhathi lesi uthumba umfazi ayi mara umnankagwa bayangisa mani i-ZNPF ayikho izinuka amakhwapha izibone ukuthi isikhathi sesihambile se-new generation cabanga sizalelwe edubeni sakhulela khona sesize saguga sigugele ehluphekeni sisizwa ngabantu abangafundanga abangazi lutho okumele ukuthi kube ngayo bangi basesikolo manje bebothi abantwana besikolo nxa bebhala bethatha umnankagwa labothi kwenka lalo mama lo bambiza bathi emkhosi igama lakhe umunikwa mutswanga lo bethathe bayefake eklasini kufunde konke lokhu akulanto abayaziyo laba bantu kathi awuboni behlukumeza abantu ngale ndlela le
ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kesikhangele esivela ngapha kwele Melika umhlangano omkhulu webandla lemaRepublicans oweRepublican National Convention uyaqhubeka edolobheni leCharlotte North Carolina izolo izikhulumi zethu le amazwi azama ukubonisa abavoti ububi obungaba khona nxa kungakhethwa umnumzana Joe Biden ukuba umkhokheli welizwe. UTrump ngokwakhe laye ubonakele ngemva kokukhethwa kusemthethweni. Kube lezikhulumeli ezimbili ezinsundu uSenator Tim Scott lo wake wadlala umdlalo webasketball uHerschel Walker. Ababili laba bathe uTrump akayisimuntu obandlulula ngesikhumba. Ibandla lamaDemocrats belilowalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo. Unkosikazi kamongameli Trump uMelania Trump lobona ngezobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bakhangelelwe ukuthi yibo kade bekhuluma abamqoka izolo ebusuku kunye labantwana baka Trump uTiffany lo Eric lumbuthano uzaqitshwa kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Umhlangano wama Republicans engiwubonileyo izolo nxa ngikhangela njalo ngisizwa okukhulunyiweyo ngikulinganisa lalokhuyana okwakhulunywa ngama Democrats ngeconvention yabo, umehluko omkhulu ukuthi asizwanga lutho okutsha okungaguqula inhliziyo zabantu ngingqondo zabantu ukuthi uTrump bamvotele. Sizwe khonokhana ukuthethisa nokuchothoza abantu bangkhona bonke bebengani kuthiwa bazalwa mama munye ukuthi inkulumo zabo abazikhulumayo kumele zifanane njalo kumele bebengani kuthiwa bayalwa. Ngibona ngane enye into ebehlulileyo nxa bengayilungisanga beseyaphambili ukuthi sebezibona belomlando omkhulu kakhulu ukuthi ama-Democrats ku-convention yakho bakhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona njengama-Republicans sebekubona kufanele ukuthi baphendule inkulumo zama-Democrats abazikhulumileyo kumbe ukuthi uBiden loHarris nxa bethe sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona kunokuthi bakhulume okwabo abazakwenza bebe sebephikisa ukuthi uHarris uBiden loHarris bengeke bekwenze lokhu bengeke bekwenze lokhu.
Nxa uqathanisa umhlangano lo wama-Republicans lo wama-Democrats wenzakale ngeviki edluleyo, kuyini umehluko owubonayo?
Umehluko womhlangano wama-Democrats owedluleyo bengikubone izolo kuma-Republicans yindlela umhlangano obuhlelwe ngayo njalo lokuthi ngobani izikhulumi zangakhona emhlanganweni. Ngiza ukuthi mina umehluko ube yilo kokuqala ukuthi kuma-Democrats besibona o-president be-Democratic Party abaphilayo bonke bebekhona namakhosikazi abo baba lendlela yokuthi babe nesikhathi sokukhuluma. Labo senator labanye abantu abanjengalokhuyana bebekhona emhlanganweni kodwa singakhangela ku-Trump bekunguye okhulumayo othuza bekhuluma yena nsuku zonke into engajayelanga ukwenziwa. Singathi hayi angisho bathi uTrump is different kodwa oGeorge Bush abantu bebevele bekhona kuyona le party oJeb abanye abantu abaningi ababumba i-Democratic i-Republican Party abalamabizo abaziwayo nje ukuthi nxa usithi Democratic Party yile babekhona kabakho emhlanganweni wakho ukuthi baze kukhuluma. Kukhanya kulabantu abatsha and njengoba ngengatsho kuqala ulethe abantu abamnyama abaningi labanye abantu abangayisibo abazalelwa kwezinye indawo for instance uHaley ukuthi baze kukhuluma bekhuluma bengani kuthiwa bayazidefenda kumbe badefenda uPresident Trump izinto angazenzanga.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eWashington State ngapha kwele Melika. Ibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye izenhloko ebesilazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lanye ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu-PF umnumzana Victor Matemadanda wenze ukhetho kobulawayo. Ugatsha lwezemfundo lulandule umbiko othi izikolo zizavulwa ngeviki ezayo ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa iindaba zethu njalo lingaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.